kwakuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 17 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lapha kobulawa sisalungisa izibhedlela zethu azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha izigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa.
Uzulu wethuswe yikuqhonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273, iningi bengabakobulawayo. Abantu abahlome ngemibhobho babikwa beqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imikhakha etshiyeneyo uNigel Shoko. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu wethuswe ikuqonga kwabatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye, iningi bengabakobulawayo. Lokhu kuhle kwakhuphula inani labalegcikwane leli laya kwabayinkulungwane lamakhulu phose amane 1,362. Abogatsha lwezempilakahle bethule umbiko othi balusizi ngokulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathathu okukhuphule inani labalegcikwane le-coronavirus elizweni baba ngamachumi amabili lantathu 23. Asebesinde kuleli gcikwane sebengamakhulu edlula amane 425. Kuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisitshiyagalolunye 97,508. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lane 14,000,492. Kuthi asebebulewe ileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithupha 593,899. Abasinde kuleli gcikwane bayizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,322,654. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu adlula ayisithupha 664,051. Labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lane 14,399. Kwasinda inkulungwane ezingamakhulu edlula amathathu 345,321. Idolobho lakobulawayo selilenani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus eliqanse ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoze zenelise ukutholisa imibheda yokulalisa laba bantu ngoba zingakulungisiswanga ngokupheleleyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phakathi kwabantu abahlolwe batholakala belegcikwane le-COVID-19 izolo eZimbabwe, abangamakhulu edlula amabili 231 balaba bantu ngabahlala kobulawayo. Lokhu kutsho ukuba leli dolobho lasemhlubulweni wonke weMandebeleni usengozini enkulu abakubiza ngokuthi yi-epicenter. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lePhalamende emele iphumula njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle ulandisa ngendawo ezikhona kobulawayo ezilungiselelwe abalomkhuhlane weCOVID-19.
Zone group lekusileni ikho lapho okuzahanjiswa khona nxa kuluthi umuntu usefike wabanjwa ukuthi ulalo igciwane leCOVID-19. Ama centers ethu lapho esifaka khona abantu abakuquarantine ababevelela kwezinye indawo sile standard hotel le Insinga Youth Center.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende ehlise inani labantu abaya edolobheni.
Ndaba ethusa kakhulu kazi besithi sikubonile kuvike phele kuzobe lama 30 something kathesi engasuku laba amanamba angaka kunzima sokusesabisa imizamo eliyenziwe ukuthi uhulumende emele ehlise inani labantu abayedrobheni bengalanda bayilandayo abanapho ngunqumanquma indawana zonke bengalanda bayilandayo sabantu babedinga ukudla kwezindawo befolele ukudla ezitolo kodwa kulabantu nje abakhulushana behamba bengalanda bayidingayo.
Udokotela Mthabisi Bebe uthi inani leli labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uZulu engalandeli izixwayiso.
Ama cases of new coronavirus infections angeke yekele kuqansa because esikubonayo kathesi ukuthi abantu abaningi they are not obeying ama social distancing principles. Abantu bahamba beminyene, abanye vele bahamba bengagqokanga lama mask, abanye behamba befaka ama mask entanyeni.
Isibhedlela seyekusileni silembheda engamakhulu amabili lanhlanu i-250 kuthi eseThorn Grove silembheda phose elikhulu lanhlanu i-140. Umnumzana Busisa Moyo ongumgcini sihlalo we-IM for Bulawayo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.
Lapha koBulawayo sisalungisa izibhedlela zethu, azikalungiseki ukuthi zenelise ukuthatha isigulane ezibanjwe libhubhane le-COVID-19. Sisalungisa i-Ekusileni Hospital, i-Thorn Grove layo isalungiswa, kodwa okwakathesi silama-isolation nama-quarantine centers. They are privately run at the moment.
Oqondisa inhlelo ezokulwisana le-COVID-19 ekhansilini yakobulawayo uDokotela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7 enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp esithi kule ndawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo zigoqela ihotela yeKhumalo, iInsinga kanye le-Standard. Uchaze ukuba lezi ndawo zingcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba badinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyaliqansa. Uveze ukuba isibhedlela seThorn Grove kanye leyekusileni lokhu ezisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi. Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lambili i-1,362. Kuthi-ke idolobha lakobulawayo yilo eselikhokhela ilizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane i-419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalitshumi asebebulewe yilesi sifo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abahlome ngemibhobho babikwa begqekeze indlu yomkhokheli wenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eye-Atuz, umnumzana Obed Masaraure. Bamswela kodwa bathumba umkakhe. Inhlanganiso ye-Atuz ithi umka Masaraure uthunjwe okwehola phose elilodwa. Bembuzisisa ukuthi umkakhe ungaphi kodwa wabatshela ukuthi kazi ukuthi ungaphi baze bamkhulula.
Ngempela sonto kulabanye njalo abantu ababehlome ngemibhobho ababikwa baya emzini kamalume kamasaraure ekuwatsana bathumba umza wakhe bayamhlukuluza bembuzisisa ukuthi umasaraure ungapi. Amapolisa abikwa etsheliwe ngalolu daba kodwa imizamo yokukhuluma lawo yehlule. Senelise ukuxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye-Athuz umnumzana Nation Madzidirwa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kule abantu kade bethwele imbobo namhla ekuseni bangene ngeforce ba-destroy i-door endlini kamasarawuri around 1 a.m. bemdinga kodwa bamtholanga bacine bekidnapper umkamasarawuri unkosazana Kumbirai Sabrina Chambara. Bakambela distance of about 1 kilometer bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ungayiri usitshela ukuthi u-Obert Masarawuri ungaphi kodwa bacine bengamlimazanga and bamdetaine for about 1 hour emotheni yabo i-fortuna kade ngela ama-number plates le inye emhlophe twin cab kade ikhaviwe ama-number plates ankhona. Lokhu kwenzakale namhla kodwa for the past 4 days again kuke kwayenzakala bake bafika futhi endlini kamalume kamasarawuri ekuwadzana bemdinga ebusuku kodwa bamtholanga and bacina bethatha futhi bekidnapper weabductor ukhazini kamasarawuri bemthreatena ukuthi sifuna ukubulala ngosiyeli usitshela ukuthi umasarawuri ungaphi kodwa bacine bemdamba ezitholweni ikhazini kamasarawuri nalaleyi. So lokhu kuyasisabisa njenge-union, lokhu kuyasisabisa njengabantu bamela ama-grievances ezisebenzi ukuthi ama-rights ethu kasahlonyitshwa ngoba thina silama-rights ukuthi uhulumende the state imele isiprotekte njengama-citizens. Simele sibe le-freedom of speech and freedom after speech kodwa lokhu sokusisabisa njengeasaphili kuhle njengama-union leaders njengama-trade unionists.
Yena umasarawure ungaphi sikhuluma nje elokhu ecatshile na?
Ulokhu ecatshile lapho akhona asiwazi ukuthi ungaphi kodwa abanye bathi abakhuluma laye bathi yena uthi usafe kodwa akusiphathi kahle umuntu sephila elizweni lakhe ecatshile as if ngumuntu is a terrorist. Akusiphathi kahle umuntu orepresenta ama-grievances ezisebenzi sephila as if is a terrorist. Akusiphathi kahle lokhu sokusisabisa elizweni lethu eZimbabwe. Even the president of Zimbabwe should have to look into that matter so that ama-rights ethu vele amele ahlonitshwe as if njengama-citizens njengabantu abarepresenta izisebenzi kahulumente.
Lolu daba lilubikile na emapholiseni njalo ungasitshela ukuthi wena amapholisa athini?
Ipolice report iyenziwe namhla emini ekuseni amapholisa afike endlini kamasarawuri yenze ama-investigation ekhangela ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Athuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe yigcikwane le-coronavirus ngesikhathi nani lasebetholakale belegcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule zihlobo asenelisi ukuthi lingene kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe uhambo lwakhe lokuhlola imigodi yamalahle ewange lamhlanje lapho abikwa egcizelele khona ukuthi eZimbabwe lilamandla okuzidonsela amagetsi kulokusebenzisa izigidi lezigidi zamadola liwathenga eSouth Africa leMozambique. Umongameli Mnangagwa obesewange kusukela izolo wengeze ukuthi kuyadanisa ukuthi amankampani emigodi ayehluleka ukudonsa amagetsi ngenxa yengxaki ezijiyeneyo njalo uhulumende wakhe uzabona ukuthi azaqhuba kuhle umsebenzi ukwenzela ukuthi amagetsi enele sokufike umnyaka ka-2023. Eminye imigodi ayethekeleleyo yiZambezi Gas and Coal Mine, Dinson Colliery Mine, Chaba Mine, Western Coal and Energy Company, South Mining Coke Plant, Jinan Tuk Kok Project leminye eminenginengi. Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe.
Into enzekeleyo ukuthi uZimbabwe ethola uzibuse ngo-1980 bekule infrastructure eyayisetshenziswa ngabelungu. T thina njengelizwe azange sifake imali enengi kumbe singathi investment ku energy sector. So kathesi infrastructure esiyisebenzisayo isigugile into eziningi kasasebenzi ngoba ngeza kudala. Yilo udubo olwenze ukuthi thina singabi lamandla kagetsi ayeneleyo. Njalo ipopulation ibikhula ilizwe beli expanda, industry ibi expanda. Kodwa singafaki imali ukuthi sibe lamandla kagetsi eneleyo. So yilo udubo olwenze ukuthi sifike esibangeni esinje.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe lingabe seliselisa ukuzidonsela awawo amagetsi ukuba energy efficient ngomnyaka ka-2023. Ubona kusenzakala yini lokho? Njalo nxa kusehlula kuyini angakwenza ukuthi kwenzakale?
Singalandela i-track record kahulumende lowo angibona ukuthi ngo-2023 iZimbabwe iyaba isenelisa ukuthi ibe lamandla kagetsi ayeneleyo kumbe ibe energy efficient. Ngoba uhulumende lowo nxa ethembisa abantu uyabe ekhangele ukhetho ikakhulu ngo-2023 ukuthi uhulumende already is in electioneering mode. Uyabe senza ukuthi engazuza ama-votes nxa engathembisa ukuthi ngo-2023 kuzaba lamagetsi. Mina ngokubona kwami into zamagetsi lezi zifuna isikhathi esiningi njalo zifuna imali eningi uhulumende angelayo khathesi. So ukuthi ngo-2023 sibe lamandla kagetsi enelayo angiboni kwenzakala ngoba asila mali ukuthi siwenze khonoko before 2023.
Lo ngumnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho elizwe ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave.
Ake sizwe abanye abalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngaba kubona kusenzakala elizweni. Abakhulume lo Gibbs Dube we Studio 7 enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ekhasini le VOA Ndebele.
Yilamhlanje sikhuluma udaba lwe-coronavirus COVID-19. Umkhuhlane lo uyamemetheka okumangalisayo eZimbabwe. Siyabona ukuthi kona manje kulabantu 1,362 asebebanjwe i-COVID-19. Kuzokuthi abayi 425 sebasila, njalo ke i-23 sebabhubha. Xa sikhangela ke izolo kuphela kulabantu 273 abatholakale bele COVID-19. Abangu-12 bavela kwele South Africa, kuzokuthi oyedwa eMozambique. Labayi 260 ngabantu abahlala eZimbabwe. Sibona ke kulabantu abasithumezele ama-audio atshiyeneyo. Sike sidlale khonokho.
Yebo, basakazi bakaStudio 7 linjani lonke elikhwapha studio. Lisinika indaba ezimnandi ezeqiniso. Yiyo radio sesiyilalela thina. Angisalale iradio yeZimbabwe, angizwi sinxa ikhuluma kodwa lina yini sengithi xa ngingalitholanga ngizwe ubuhlungu. Into engifuna ukukhuluma ngayo kathesi nansi. Bengisithi amadoda akomthwakazi abakhalela ngapha endaweni yeKhezi. Bathi abake bebuye endaweni yeKhezi, buyanini endaweni yeKhezi? Balifuna abantu ngapha, bathi wozanini, liyakhuluma indawo ezimnandi. Ngivumelana lani mina nxa likhonaka liphatheke umbhikisho lo ozaba khona mhlaka 31. Ngivumelana lani iqiniso ngithi khona liqinisile, lisenyaweni likaJoshua Nkomo owathi khona yena xa siqalisa impi udlame empumalanga lingalungeni. Yikho ke mvumelana lani ngithi liqinisile yebo kho yebo phela khona amandebele abanga zange bezwe kumbe enhle mhlawumbe uJoshua Nkonxa ekhuluma noma singathi ngama born free noma sithi khona ngabatholayo ukuthize elizweni leZimbabwe kuzalo kodwa iqiniso uJoshua Nkoma athi khona udlame uzaqala eMpumalanga xa suqala eMpumalanga vele ingangeni phakathi kwalo ekuyela bedlephane bedlephane kodwa athi sothola abantu abaningi abantu besindebeleni uzothala luqondile luqondile sifika 31 kuqonde singene kulolu dlame bakithi
ngiyezwa sibili elikutsho heyi indaba yomkhuhlane we-COVID leyi unzima lo hulumende wethu lowu into ziyamomela ukuthi ekwanisa ukuthi esupply abantu into ezikwanileyo kodwa hhayi akulenye indlela esingayenza ngaphandle kokuthi singahlali lapho kule ndawo ezilombuthano emkhulu yimbona kungaba yindlela esingazivikela ngayo uhluphe imisebenzi kufunakala imisebenzi emsebenzini kuyafuze sihambe so konke lokhu indaba ezinzima so heyi umuntu elikhuluma laye ngumcijo mkhwananzi
hayi siyalibingelela abalaleli benkosi igama lami unkosi korakhuphe ngibuya ekheze homestead awuqala mbingelela bonke abasehomestead njalo ngegama likajesu ngithi heyi i-corona bakithi heyi besicela abantu bake bahlale phansi siyakwazi ukuthi ezimbabwe kunzima ngemali kayibonakali izinto vele kazibambeki ezitolo kuyadura hayi bakithi amamaski bakithi le short distance na siyayenza khwapha ebutswana sikhwapha ebutswana lathi siyayenza bakithi siyavala amakhala khonoku lathi ukuthi sizivikele vele i-corona hhayi bakithi siyacela siyacela bakithi uthixo asizwe bakithi ezimbabwe simemetheke kakhulu kwedlula kwezinye indawo hhayi hayi hayi siyacela bakithi unkulunkulu asizwele
umende ukuthi sihlale ezindlini sidleni okokuqala akunamsebenzi
sembalekise khona manje baba isihlanganeni kulifele esizayo ngiyabonga
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba legabazi elicula imkhakha etshiyeneyo eyengoma uNigel Shoko ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sithandwa sami okunengi asikuzweni kuntungameli inkomo weStudio 7
Nigel Shoko insizwa elesiphiwo mpela ehlabela isungura ihouse kwasa kanye le jazz ucula njalo ngendimi ezifana lesishona isindebele lesitswana nanku phela uhlabela ekhona le kwele Botswana nangu ezibika emphakathini
Nigel Shoko ngumhlabeleli ozalwa eMberengwa njalo ngihlabela ngiseBotswana kulezi nsuku njalo ngile business engiyenza yona khonapha eBotswana
Leli lidlalade likaShoko lesine njalo lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi intombazana Tsotsi nangumuntu majayivana kanye lethi umthombo Tswana uShoko uvuka intombazana egama layo nguDinewo Ngathanda ukuthenga idlalade lakho Shoko va ngakuxhuma njani
Amadlalade bangawathola khona apa kimi ku nombolo ezithi zona +267 7474 2001. Yaphinda njalo +267 7474 2001. Ngenye indlela futhi bangathenga ku-internet, sesafaka ezinye ingoma eziningi ku-internet, bangakwanisi ukuthenga online.
Abalandeli ke ungabatshela waphi amanje?
Abalandeli ngizabatshela, ngiyabapromise ukuthi ngizabe ngilokho ngichaya ingoma ezimnandi, njalo ngiyacela isupport yabo kakhulu.
Iphuma ke enkundleni insizwa emperengwa uNigel Shoko ngale ndlikizane ethi sithandwa sami.
Ngani wathi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu wethuswa ukuqonga kwabatholakale bele COVID-19 izolo abangamakhulu phose amathathu 273 ngalanga linye. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje livalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 kusasa ntambama.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m.